Abathakazelele okwethulwe nguhulumende kaMnangagwa bathi lokhu kuveza ukuba uhulumende usevumile ukuthi izidakamizwa zithwalisa nzima abatsha ikakhulu abangenamsebenzi. Omunye wabamukele uhlelo lolu nguNkosi Philip Dingane osebenza kunhlanganiso ye-Young People Act.
Sinanzelela kakhulu ukuthi izidakamizwa zijayele ukubamba intsha ikakhulu zitshontshe ikusasa labo. Uyananzelela kakhulu ukuthi intsha masezidakiwe ziyangena ecansini zilalela labanye, ikakhulu uthayisana lokuthi ziyabe zingavikelelanga, umuntu ekwanise ukutholakala esile gcikwane or eselesiki.
Umbalenhle Dube uyakusekela lokhu esithi izidakamizwa zake zamthwalisa amagxabha avuzayo.
Mina njengomuntu waphunyuka ebubini loba, nxa uhulumende esenza lokhu ngibona kuzanceda ukuba sonke sivumelane ukuba izidakamizwa sezikhona elizweni njalo seziyingozi elimaza intsha.
Kodwa abanye abatsha bathi okukhathazayo ukuba loba nje wethulwe ugwalo olujulileyo akuqashi ukuba uhulumende uzasungula inhlelo ezijeneyo kumbe hathi ezokuvikela abasakhulayo ekuthathweni kwezidakamizwa. Uregan Chuma uthi uhulumende kaphumelanga egcekeni ngenhlelo zokusekela uhlelo lwe-Multi Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030. Unkosikazi nomakhulwa mlilo oyenhlanganiso ye-Anti-Drug Forum laye uthi kumele kube nesikhwama sikahulumende sokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa.
Ukulwisana lezidakamizwa ulwisana labantu abakhulu abangenisa konke lokho okubhenywayo. Awungeke ukwenze ngela loba itiki. Ngabe uhulumende uyabeka isikhwama njalo adinge abantu abafundeleyo umsebenzi lo ukuze sinqobe impi le.
UEdith Mpala isakhamuzi seHarare uthi kumele uhulumende atshengisele ukuba uzimisele ukuvimba ukuthathwa kwezidakamizwa ngokuba lemithetho eqinileyo.
Umthetho wethu kumele uqiniswe, kungangcengwa abantu abathengisela abantwana izidakamizwa.
URobert Mabena oweZimbabwe Anti-Drug Network uthi kumele kube lokuqiniswa kwemithetho endaweni lapho okugcinwa khona abantu abayabe besizwa ukuba bashiyane lezidakamizwa.
Lapho okugcinwa khona abantu kulapho okuludubo khona, ngoba kulula ukuba abantu baphunyuke bengakaqedi inhlelo ze-rehabilitation. Kumele uhulumende akhe indawo ezokwenza lokhu eziningi njalo enze zivikeleke.
Isiphathamandla sikahulumende esibona ngodubo lwezidakamizwa kugatsha lwabatsha uMnumzana Lawrence Chafika uthi uhulumende wakhuluma loZulu elungisa ugwalo lwe-Multi Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030 esithi imali izakuba khona ukuze luphele udubo lolu.
I-anti-drug policy eyenziwa yi-Second Republic yinto enhle kakhulu ekhombisa ukuzimisela kukahulumende weZimbabwe towards fighting drugs. Kodwa nje akulwiswa ama-drugs nje kuphela, but ku-secure i-future yeZimbabwe njalo le-future yabantu abatsha, ngoba yibo aba-affectwa ngama-drugs kakhulu.
Akwaziwa ukuba kulabantu abaningi kangakanani eZimbabwe abathatha izidakamizwa. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNICEF ibambisana lohulumende nenhlanganiso ezimbalwa ezizimeleyo lwaveza ukuba abanye abantwana baqala ukuthatha izidakamizwa bele minyaka elithumi okubangelwa yokuhlupheka, imizi echithekileyo lokunye. Iningi lithatha imbanje, intshengu lokunye utshwala okungekho emthethweni, umuthi wokukhwehlela i-crack cocaine, glue, nyawope, heroin, kank namaphilisi athengwa okuthengiswa khona imithi ehloliweyo ama-pharmacies. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.